Hayi, mina ngilethemba njengu engiwubona ivulu e-small sithole ende kade kulekhiwo abantu befukumile ngokuningi bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma bezohlaba sibili ngoba abantu sebebonde ukubana ijekiseni ibesizo ngoba anti besibona abantu behlaba sachazela babona sibona ovice president behlaba sazobona upresident labo sebehlabile sabona ukuthi hhayi njengakade vele njengona upresident wakhe wathi wena ungubani sazibuthi kathi nazelese ngobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti kumele vele lawo sebeyisibonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu asebezekile lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kanti uyakukhuthaza ukuthi ayehlaba yena engahlabanga. So hhayi, ngithemba abantu bazafukumela phansi phezulu. So namhlanje angikwazi ngisebeka abantu about 50 or 70 akade hlala lako lami ngizibhotela nje njengokhasla ezikhona ipho yami namhlanje yokuthi lami ngikhona ngani emsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini-ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi, ubona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika?
Okukhona engingakutho ukuthi nami ningi bengingacabangeli ukuthi inganamhla kovuliwe emaklinik zenkanti njala kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu imfilthini zawo ngingandlula khona kusasa ngoba ngaqala kwenye indawo nge ngiyikhangela luvezi lakho ukuthi ingakunjani ukuthi abantu bahamba ngokuningi babo yini ukuyahlatshwa. Ngithemba ngadlula khona engingama-11 or 12 khona ngale siyakhangela nje amakhiwu from bese ngizabuya-ke lapho ngilani sengikhuthaza abantu bona hhayi ngale mboni lesebele abantu bahlaba akunaproblem.
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi, mina ekuboneni kwami ngibona ingane uhlelo lolu luhambe kuhle sibili ngendlela enhle ngoba siyabona kakhulunywa kumarediyo kukhulume la kuma-TV kumenyezele yonke indawo ukubana abantu abahambe bendani beyehlatshwa. Bona ingane isibili akunalapho okuhlelele khona yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo. Abangala ama-TV labo anti kule word of mouth njengoba kunje thina njengama-counselors esihamba sesimemezela lakho konkana kuyaphathisa mbona ngani hhayi izinto lihambe indawo yonke sinje ukuthi abantu bayihlatshwe.